imathebe yenzifile ngendaba zeground ukulithumela abantu babazotsha abantu bababulali alisolwa kalivumi la namhlanje
iground ya affecta sonke lami ngini
kodwa liyayithika liyayithika akuyivume akuyivume ukuthi ngoba andiwayenzani
yayenziwa mbani
yayenziwa ngubani iground yakubuza ngubani wayenzani
Ngubuza
nje umbuzo wokugcina ngubani wabulala abantu nje
ungambuza imbuzi
yizani nxa ungakwazi yizani kodwa la namhlanje yaphika
le sikhuma ngayo ncube kaziyo zani ujongwe le yizani inhlangano zalo lezaphu obahlangana ubaba unkomo lo baba umgabe
awulaqiniso bakuthu izandu iyona leyani yakudala eyalisa abantu ukudemonstrate iyo yakudala yona leyani izaphu ungayifaki khona
ungasiphosela into engasiyo nkosi yami mina ngithe siyizanu PF entsha evela kuzanu
jo mina lawe singama-victims babachuma mina lawe singama-victims
bakhangela ukuhlanganisa amaphathi omabili nalawana kusenzelwa ukuthula lokuxolelana
kokwenza ukuthula kulokuthula khona lapho kusaliswa abantu ukuthi bayedemonstrate
ufake izinduna ukuthi
zenzeni
iphele
uvumelani nabantu bayedemonstrate babachuma
umuntu wemidlands wawazumezeka baba ngendaba
yokuvumelana abantu bayedemonstrate babachuma niyekele into leli yenza
yisenze kanje
abandebele yahlukumeza la the part of Midlands akithi so into yethu sonke asonto opposition singabe lokufuna ukuscore ama points
ngevumelani ivumelani abantu ba demonstrate
kuzani ke bona bazafelwa sibuhlungu ngakho yiko sifuna kulungiswe yiko bona sathi umongameli wethu ngathathi iRosen ama steps ukuthi kulungiswe konoko yiko wabiza
izinto
ama stakeholders wonke ama community based organizations wonke yabizwa estatus kobulawa labantu right sikwenze njani kwaphuma khona ukuthi hayi induna kazibambi into le
akusebenzi
lo kumele bakulungise ngoba yibo abanikazi bomdabu phela labo
akusebenzi lokho
nje so akuthina emandebele ngabe induna ziyazihlonipha so sifuna bekubambe kuze kufike ekuthutheni ukuthi kona impumela yini into yegoground lengabafuna ukuyabhuza as opposition
kumele litho kuqala ukuthi wabulala abantu ngubani izinduna ngubani wabulala abantu
yeyi ngalizwa kakhulu ngingene konapho
no azoba kube le unity yiko kwaba le yinto mhla ka 22 December 1987 abantu laba baloku besibulala mangcono kube le unity umsindo lo uphele
akusebenzi lo
paper from that initiative kaba Mkombo kumele simbuke for that sacrifice ayenzayo ukuthi athi hayi ngcono kubanjalo lapha kuphela okwinto lokhu abantu beloku bebulala
yeyi ngalizwa kakhulu Golid ngalizwa kakhulu
into yaphethe
akunabantu ababulalanayo chuma izano yabulala abantu ungathi abantu babebulalana ngubani umuntu ezano wabulawayo
yiko ngithe izano yaphela kudala nkosi kathethi iPF ehlanganisa iPF zaphu lezano jonge
yantu lapho ke sengilizwe kahle
zaphu lezano jonge ukungenise ekhanda konoku kugcile baba akula problem bavunyelwe baphume beform okunye kona ngale cereni but thina sakhiwa ngobaba unkomo la sibuye nge-PF zaphu lezalo jonge ekababa umgabe kwahlangana kwaba yizalo PF
ye ngiyalizwa kakhulu ke ekugcineni khonapho ngizacela ukuthi ubaba uncube aphosela lakhe ngegugurawundi khonokho kwezinduna ubaba uGolid uzalandela khonapho ngamafitshane sebeni
lokho kwezinduna okokuqala kumele kuqale kuthiwe ngubani wabulala abantu waye babulalelani ukuthi lizama ukumenda isilonda esingelatshwanga kakusebenzi akuphumi ukuthi umuntu owabulala abantu ngubani wayethunywa ngubani waye babulalelani labo bantu njalo ufuna ukuthi kwenziwe ukuthi bese kuthatha izinduna sezisiyabanjiswa ilokhu zeningqekeza enziwe yizalo and izalo ingavumi ukuthi khona into le bayenzile othuma ebabasekela into yena ngabe bahle batshelane kwapani ukuthi akuvunywe ukuthi izalo yabulala abantu.
Ye, babu kolite ya mafishani kwa
lapoka. Umfoo yu ngubila pa ujudi, ujudi nao zisi nunga mayani. Induna utoku ni nilo kuluma, induna zilo shaka zabana nao, ama victimo na lao, yu afuna gana yu mshaka nilo alo lezi induna. Bekuma kukonoko ukuluma yu baba nyube, uvunyeru utu ukulume, mshaka nilo alo ya musimizwe zinduna.